Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 zibandlela. Happy New Year 2021. Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na
alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho.
UZulu ezansi emandebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yeyiphiwe sethu esasiphiwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, ifuze sibhole sithengise sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesidlalo kuyaba kuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoka ama-mask, sikwenzile sikubonile, sisiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisa umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakaliswa uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezanu PF?
Ibonile uhulumende kuqeda amanye ama project ikakhulu ama projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iBybridge Chirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminingi nengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha kobulawo. Sibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le endaweni ezinye ezitshitshineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor Umthuli Ncube ethatha ama-2% tax lana ayewayenza atshengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele iphisi yephazulu ebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende roller out iprogram emfumvudza intwazi leyana lapho ke ukuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasaba ngalolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma lonkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile. Sibe lemkhizo lamayezi kade ethwele kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethi kafikanga la kukota amabhakethi kugcwala. So ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhotho kasilikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini? Bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngapi. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression iyiveleke yokulibhanti nje leyeza elidlulayo. So sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangela kulizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazanthiwa iyezi lakhona selidle. So kungasala nje kusina izulu vele selikhangeleyo njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe kifisa lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi ka cyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha ke botsholotsho labo lupane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 mm labo 58 mm. So sibona ngazantu akobulawa sidlu.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezivaliswa Chipinge kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangayaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini athiyetheneyo ukuthi abantu bangayaphephela khonapho, njalo abantu besebekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni abe city council bangene emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi ke njengenhlanganiso yezakhamizi abalohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonke okuthiwo i-BCC. Ngamafitshane ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-10 wakusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo ushaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajurawal ukwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hayi abantu bese bezimisele bemelele njalo sebezwele izixwayiso kwathi ziphiwa yi-City Council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Zansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu ukwenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku ngabantu abavelele emangweni emasingo kusiya emberengwa osekuthe uzulu kulesi sigaba khonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngaba aphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatoko South, njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole sithengise ifundise abantwana thenge ukudla ngakho, kodwa ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kulabantu abakuza bavela kwezinye indawo afika bangene nje begole amacimbi bethathe behambe thina singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi, hathi ukugola amacimbi abanye babo begamula izihlahla.
Kanti ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika becouncili bebhadale imali, imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo. Loko kuyasilimaza lokho.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi emawane, laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, ongelayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inyudo yethu ngapho bona behamba labo ngale besiya benefit. Thina ngapho asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu, njengokuthi khona siyotavele kukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa indebele vele hhayi.
Nake nekhansili yegwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amaphemithi ukuze lawa macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukubathatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Tshalane ebesikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobe Zitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singasela mandla kabasoze bagoqe izandla njengohulumende.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place. Kulama companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assignwe ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile mgwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idayi wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake u-cyclone Idayi wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani, wathe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp. Siqubanisa ke lengoma ezimnandi.
Zimbabwe ngithi happy new year to you all. Mina lapha nginesikhalazo bantu, ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa yihlangabeza high school eselapha eMathebeleleni ukuthi akhe asicazisele ukuthi yindaba egejisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela likhe limtshele kumbe esicazisele ukuthi indawo esenza khonoko.
Basanga the studio sef. Ah, mina ngithi ngendleke laba bafowethu abesindebeleni enganjalo kubezwa besijiya amandebele sizithutha ngosupport chamsaka support indebele. Namhla kuyini lokho? Lalisithi yeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili. Namhla lethile selisithi phambili ngobaba, kanti selisithi ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje sebesithi. Sase sithole nzima lapha kuthiwa yeli support amashona. Nanku lalisa poteni shona selilalo khonapho kuthi napha u-alliance yesiphusha leshona sesikhatshana lina selingaphi seliqala lobaba supportani baba sipho. Thina vele sithi jamisa jetejede 2023 silochamisa singamandebela sakhe, kodwa sasingasoze sisupporte i-program yezana neva lapho ngitho kade silithini nxa kunje Libo supporta ngengqondo bantu bakithi ningasupporti ngokuthi ngesibongo. Asisupporteni politics ngengqondo. Yikho kusiphisela emuva khona ukuthi sisupportana ngemhlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupporteni ni i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, i-policy yakhe nxa i-wrong i-wrong. Kathe siliphini manje. Na umonzi wena supportani sibo. Ngelinye phela ishona. Nasi jamisa chethe-chethe kuningase kusebenza. Nanku sokufile okuyiprogramu kwe. Ngavela ngakhuluma mina ngathi iCongress liyana iyawina ngumuntu ofunwa izani. Nangiyana sewinile kwavela kwakhanya kudala. Ngiyabonga.
Nawu sumoya wami. Nawu sumoya wami. Ubona uhamba lethele ngifuna ngawu sumoya wami.
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngihloniphani umoyo wakwaPhindi laphana just hey 2020 umnyaka kaDlunge muhlanga nangu osima sikhona sikwela South Africa la sibona iCovid sigadle kwesipili okubona sokuthi hayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu baziphatha ngendlela efanele nakhona lokho umgomo nje esinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane ngibisamphela yekumzima hayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolisa umndeni wami wakomoya kwaPhindi lapha empela semawani lapha ngiyabulela
ngiyalibingelela kuStudio 7 ngabe nivuka kanjani nonke basakaza abahla abathandekayo sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba siyazithanda ngempela indaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la isuka khona siyapi bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba MDC MDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze iphele yonke kusale kungalanto ukuthiwa yi-MDC ngani ngoba iqala ukuba le nkinga yayo ihluleka ukuziqoqa kusase noTsvangirai yasplitha into 3 pieces kwanamanje kwabe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo sokungukhuphe nanala amanye amamember asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje allright ngubani-ke okufanele adliwe angisho ngabe before baye kucongress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngadliwa nizoyala okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani ubani okufanele adliwe i-MDC ngesingami mazimbabweni singabe nomthandazo zonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izikhundla bengene kobozap amaphati la amakhulu and khona manje bakhulupha lisizano izano makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayiyenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapha
siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kaStudio 7 sithi njani impilo hayi mina mphilile nampile kakhulu hayi lomnyaka uhamba ngakuhle sibili zonke izinto ha kube kubi kakhulu akulali lonto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lomkhuhlane uhlavala zonke izinto so vele heyi lomnyaka akulamnyaka uyabube njalo ube njalo othi uhloka wephula zonke izinto akulanto ehambile kakhulu sibekeka emsebenzini khonapho hhayi okukhuluma umgcinidladla umgcinidladla ozalela upane emzweni odadewathu ezise-Francis Tower
alo Mthwakazi siyabonga nyaka ka-2020 bakithi yazange umnyaka omuhle sisikhangele bayenzakalayo kusukisela ngomashi saphila nzima bengingatsho mina indlala yona lekhona nesimo sanokhona ukuthi langakithi sisiphila ngamanzi siyabonga lezulu nanti selini izifuyo akudla kwenzima nonyaka ungazangibonele ngoza kukhohlwa sazi izingonjani akathi sisike abona ukuthi kwenzakala njani nanko kuyakiwa futhi sizathimbela kuyisumandla umovini ngwenya isigaluka lupane
sakala sakala sanezwale khuluma saze sawubona nathi welayeti sakala sakala sanezwale khuluma abamhlophe saze sawubona nathi welayeti coronavirus
shush
coronavirus kills oh yes coronavirus is real COVID-19 pandemic
Salbonani salbonani ku studio 7 mina igama lami Adolf Shaba siyabonga ngomsebenzi omuhle lisipha wona indaba ezingungqo mina into engithanda ukukhuluma ngayo ngithanda ukukhuluma ngendaba yalaba bantu be MRP every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona yenze lokho amashona yenze lokho ubona instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu wena bakhubabhizi bakhuluma angeke ukuthi ulwa nosatane usenza imisebenzi kasatane ngoba imisebenzi into abazenza ziyazifananela lezo ZANU-P F mina ngibona umehluko wakhona ngoba iZANU-P F umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube ilokhu divide abantu bengacabanga ukuthi bazothola amavoti yikho abantu bengabavoteli behlulekile ukuyina even iwadi yodwa ngo-2018 namanje awula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hhayi liyana yindawo kumbe indawo yabo akwenzeki lokho abanayo i-grassroots support bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kuko-studio 7 akubuyi election abasuke bawine ngisho newadi yodwa kulokuthi beconcentrate ezintweni zokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotelwa bebesemandleni abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bake bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapha abakhona silabo Moses Mzila Ndlovu wayeku-MDC wavotelwa ngo-2000 ukuba ngu-MP webulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo umakhubu uzenzela amaphutha akhe uzigxotshela abantu be-MDC alliance wazenzela izitha eyedwa
Zwa uno imba para swe ma emotions irako waribo Swaga iribo Femi iribo Ndo farira zwa uno imba pan ma konzeni speki rapo shazari simboka Dai uri mushona Dai uri kure Dai uri shona
Throw this press in the pocket, my nigga. I still made it. Yeah. Into the top 10 in the country, dog, and I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, because when you're up here, it's different. From when you're coming up, trying to be the
best. I'm going to get into the world. Corona, but I miss I own things. What I was going to never finish them. Sing as one of them, I got in 21 years. I'm 2020, I went to my home. Corona, yes, I pull out a van to one my own kin to a imali kwaphela ukudla kwaphela yonke into hayi bekunzima shem but this hope 2021 hayi sizoba right ngoba hayi lokuzokubiyana lokudla hayi siyakuphiwa kukhona
like so
njani basakazi abahle ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hhayi, u-2020 ngomunye umnyaka ole history engasoke safa sayikhohlwa empilweni zethu. Zizikhumbule i-history engisayizwayo ngefreeze ngaleyo minyaka. Ngumnyaka omubi kakhulu, kube lento eziningi kakhulu, izifo, izindlala, abantu bephelwa imisebenzi, abantu besifa, bewulwa yi-corona. Hhayi, lo msinyaka lo hhayi ngumnyaka mpela ole history enkulu kakhulu, enkulu kakhulu edla wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Hey, sanibonani, sanibonani Studio 7, igama lami ngushukela, mphuma lapha eNgayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Udle kahle uKhisimusi? Hayi, nathi sudle kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondisela phaya kuqembu likamama uMakhube, okuyikuthi asisazi manje ngoba singathi siyakuzwisisa ukuphuma kwakhe MDC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MDCT bathudliwe ngumonzora kuzwakala ngathi umuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa kambe umama Makhube kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo asisazi ke lapho kube ulwela isizwe ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengobinjalo uma ebona ukuthi kuyehlula kula maqembu hhayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo ngoba kulawo vele nje MDC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu baseMpumalanga kakhulu bathanda izihlalo eziphezulu abazithandi izihlalo eziphasi bathanda izihlalo eziphezulu ube ngeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhube ngamadoda ababambisane nawo kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu umuntu wakubo labade bathembe njani uMonzora kufana nokuthemba isitha namhlanje bamjikele asazi ke mama Makhube dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani kodwa mina bengasho ngithi ebuye emacembini asekhaya sibambisaneni sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu umthwakazi sibambene ngiyabonga.
Hayi, into kaMakhube leyi ivele kayizwakali. UMakhube udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yake MDCT iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliseleni ukubona ukuthi uMonzora utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti bokuqala kwi-check-a i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-check-e zonke izo zabo okumele bazikhale bazibone ukuthi ziqondile yini amanxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe uMonzora uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamonzora yini abavume kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma la seyenza njengotrump owathemba ukusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwa ndaba yezimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 149 hhayi madoda abadliwe ha abanikwabanye kuphela lokho okuningi lokhu bayaphela abakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandile okwakade esudliwe uMakhube kavume kuphela ukuthi hhayi usedliwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogala amacimbi esithi kumele kube lo mthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla kumnyaka esuqala lamhlanje, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.